Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Ama vuko zehlobo olamukela ku studio 7 ngolesihlanu mhla ka 19 zibandlela 2018 ngo Praxis Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje
ukuthiya kwamnumzana Benedict na abanye esebenze lomnumzana Benedict kuyinto nje esethusayo ukuthi kambeke lo omunye wabalungu esiqaliselayo ezomkhankaso emzini ukuthi silisane ke lokubi osizi babe sizwake sidabuke kakhulu emoyeni.
Ibandla le-MDCT lamukela ngokudana okukhulu imfa owake waba ngumgcininceko webandla leli umnumzana Roy Demet ophele engozini yendizamtshina yehlobo lo-helicopter kwele-New Mexico izolo.
Besingabantu esithenga imithi kuma-producers ala sihambisa phandle njenge-South Africa, Botswana, Zambia. Kodwa intengo yalapha ekhaya isuke yakhwela kakhulu ukuthi lokhu sokuhle kwabulala impilo zethu singathi love lutho.
Abathenga impahla etshiyeneyo eZimbabwe besiyathengisa kwele Botswana sebebhekane lemigoqo emitsha kubhizimusi labo kulandela ukuqonga kwentengo yempahla eningi elizweni. Futhi ke uhulumende weZimbabwe usegumule ezinye iziphathamandla zamapholisa ezedlula amashumi amathathu kuhlelo lwakhe lokulungisisa obe kungasahambi kuhle kulolu hlangothi olweZimbabwe Republic Police. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ikhanda le-MDCT lithi lamukele ngokudana okukhulu imfa yowake waba umgcininxebo webandla leli umnumzana Roy Bennett obikwa efele engozini yendizamtshina yehlobo lwe-helicopter e-New Mexico izolo. Isikhulumeli sebandla umnumzana Obert Kutu uthe na uBennett ube ngomunye owaphathisa wabasebenza kakhulu ekusungulweni kwebandla le-MDCT lingakaxoxobuki njalo ube ngumuntu obethandwa ngabaningi. UBennett wasuka elizweni ngemva kokubotshwa efuqe umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa edalele ephalamende ngomnyaka ka-2008 wahlala ejele okwenyanga eziyisitshiyagalombili. UBennett ubesehlala kwele South Africa lapho aziza khona ukuthi usetshiya ezombusazwe. Ugudu uthi leli bandla alisoze limthole omunye onjengoBennett omhlophe owayengumlimi owaphiwa igama lokuthi Patchedu ngokuthandwa ngabantu. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ukuqoqa inhlelo zebandla leMDCT umnumzana Abednego Bebe ochasisa okuningi ngemva kaBennett.
Ukusitshiya kwamnumzana Benedict thina abanye esebenze lomnumzana Benedict kuyinto nje esethusayo ukuthi kambeke lo omunye wabalungu esiqaliselayo ezomkhankaso we-MDC ukuthi silisane ke lokubi osizi babe sizwa-ke sidabuke kakhulu emoyeni ukuthi-ke kambe omunye esisebenzelayo kangaka angaphokuthathwa nje kanjalo nje kuba nzima, kuba into enzima ukuthi ukwamukele. Kodwa ke kungasenani sithi thina kuyintando kwamlimi-ke kumuli yakoBennett kubangani bakaBennett nalabo abazi uBennett sithi hhayi bakithi inkosi iyapha inkosi iyathatha asikuthatheni kunjalo.
Njengebandla belilokhu lixhumana laye yini?
Angake ngithi officially njengebandla besixhumana laye kodwa bakhona ke abebandleni akade belokuxhumana laye. Angake ngitsho njalo futhi ukuthi ngizabakhulumela labo abasebandleni abakade bexhumana laye kodwa nginakho-ke ukuthi ngitsho ukuthi hhayi ngesilungu kuthiwa on an individual basis bakhona-ke labo akade belokhu besaxhumana laye.
Manje njengebandla ubona ungani kukhona yini isikhumbuzo kumbe umbuthano lizawenza likhumbula uBennett?
Ngoba kuyinto eyenzakalela ngiyizwa nje ngokuthi ngiyizwa okwamanje angake ngitsho ukuthi ngizakhulumela ibandla ukuthi-ke njengebandla siza kwenza into enje. Kodwa-ke ngakuya ngesifiso esami njengomuntu owasebenza nje Roy Bennett bekufanele-ke ukuthi hhayi sibe lakho ukuthi senikhumbuleke ukuthi ke kwenziwe mhlawumbe ngithi mina i-memorial service. Ungakhohlwa ke ukuthi ke uBenedict ngomunye wabalungu ke abaswela abathathelwa amaplaza abo bethathelwa ke ngumbuso wezanu okwaba yinto ebuhlungu kakhulu ke ngoba ke thina sithi thina hayi lapho okulungiswa khona kakulungiswe ngobuhle hathi lokho okwenzakala kubaba uBenedict. So ngaleso sizathu uyakubona ukuthi ke kube kungaba lesi sinde nje kutshengisela ukuthi hayi kulomunye oliqhawe owalahlekela into eziningi elahlekelwa ukuthi ngena ilungelo labantu.
Umnumzana Bethi Niko Bebe ngoqoqa inhlelo zebandla le-MDCT ubekhuluma lo Chris Gande we-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Uhulumende weZimbabwe usegumule ezinye iziphathamandla zamapholisa ezedlula amashumi amathathu kuhlelo lwakhe lokulungisisa obekungasahambi kuhle kulolu hlangothi lweZimbabwe Republic Police. Abazi ngokwenzakalayo kuZRP bathi iningi lalezi ziphathamandla ziphiwe izincwadi zokuthi zingasabuyi emsebenzini kusukisela lamhlanje. Umphathi ntambo wogatsha lwendaba zasekhaya oluyilo olulawula umsebenzi wamapholisa umnumzana Obedi Mpofu uthe ebuzwa ngalolu daba walile ukukhuluma ngalo isithi kakukhulunywe losaphethe isikhundla sikasikomishi wamapholisa ucommissioner general Godwin Matanga. Incwadi elotshwe ngumatanga esezandleni ze-Studio 7 ithi lolu hlelo lokugumula iziphathamandla zamapholisa lwenziwa kulandela umthetho oweZimbabwe Republic Police esigabeni sika Section 22 Subsection 3 owe Police Act Chapter 11. Lincwadi yazisa oyithwelileyo ukubana kuzamele ahle achiye iofisi yakhe namhlanje zibandlela 19, 2018 kodwa ezohlawulwa iholo lenyanga ezintathu ezenotice esehlezi ngekhaya. Wagcina ngokuthi uMatanga uthatha lelo thuba lokubabonga ngeminyaka yonke abayisebenzele uhlangothi lwamapholisa eZimbabwe ebafisela bona lemuli zabo elakusasa elihle. Umsakazo we-Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe nsuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama. Umbuso okhululekileyo osuthisa uZulu ubikwa ungafinyelelwanga emazweni amaningi womhlaba ngomnyaka ophelileyo oka-2017. Inhlanganiso ibona ngamalungelo kaZulu eye-Freedom House yethule umbiko othi umnyaka odluleyo ube mubi ukwedlula eminye. Ucwaningo olwenziwe ngabe Freedom House belukhangela ikakhulu ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo kungela kugxila nodlakela, ukunanzwa amalungelo abesifazane, abantwana labasakhulayo, ukusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile lokulandelwa kwemithetho yelizwe. Lolu cwaningo luveze ukubana izigaba zonke lezi bezingconywana ngomnyaka ka-2016 kodwa ngomnyaka odluleyo ka-2017 bezingananzwa ngitsho lakancane emazweni afana leZimbabwe kanye leTurkey. Emazweni atshengise inguquko lentuthuko kancane kulezi zigaba ezwekazi le-Afrika agoqela eleGambia lele-Uganda. Kuthi ke eleTimor Leste Rose isimo sathuthuka sisuka kwesingconywana sisiya kwesikhululekileyo. Abathenga impahla etshiyeneyo eZimbabwe besiyathengisa kwele Botswana Sebebhekane lemigoqo emitsha kubhizimusi labo kulandela ukuqonga kwentengo yempahla eningi elizweni. Lokhu kubikwa sokusitsho ukubana ukuyathengisa kwelebutsana akusabaletheli inzuzo abakade bevele beyithola ngaphambilini. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi kungakabi lodubo lokusalala kwemali eZimbabwe, abakulumsebenzi bathi bebethola inzuzo enhle kakhulu phose ingxenye ekhulwini 50% yemali yababe bebethenge ngayo. Umzana Rodwell Moyo ubhizimusi lokuthenga imithi yesifuyo ikakhulu yenkomo eZimbabwe ethengisela amabhizimusi asedolobheni leFrancistown kanye leHabroni kwele Botswana. Yena-ke ukhala ngokuthi lokhu kuqale udubo lokusalala kwemali emabhanga osekukhokhele ukuqonga kwentengo yempahla ogoqela imithi yesifuyo, usecabanga ukuthi akame ukuthenga siyathengisa umumo uze ube ngcono.
Thina njengama exporters yemithi yenkomo lezifuyo nje zonke ama domestic animals si affected kakhulu ngentengo yama price lapha ekhaya. Besingabantu esithenga imithi kuma producers ala sihambisa phandle njenge South Africa, Botswana, Zambia. Kodwa intengo yalapha ekhaya isuke yakhwela kakhulu ukuthi lokhu sokuhle kwabulala impilo zethu singathi livelihood.
Umoya wethu uhulumende kumele angenele uze kusize ngisho isifuyo ngenxa yokuthi okufana lamadipa sekudula okwamagama.
Ekhaya lapha uhulumende ma engangenelanga ziza kufa ziphele zonke izifuyo ngentengo yezinto ezinjengamadipa, imithi yokudoza, imithi yokuhlaba lani. Intengo yakhona isuke yakhwela kakhulu. Njalo ngiyazibuza ukuthi abadala abayibo abahlala emakhaya abadiphenda kulezo nkomo, shiwa uhulumende mangangenelanga wazasala bengalalutho. Sikhale njalo dolo kuswelakala kwezimali.
Ukukhathaza abathengisi ngaphandle kwelizwe yikuthi baphiwa ingcosana yemali emabhanga, kube sokusiba nzima-ke ukuthi benelise ukuthola imali yokuwoda. Njalo ngesikhathi eziningi iyabe kuluhlobo lwemali yama-bond notes angasebenziyo emazweni angomakhelwane. Abanye baphila ngokuthengisa impahla yekhaya ethakazelwa ngabeZimbabwe ipawusebhotswana okufanele namnedi yamazoyo kanye lelambazi leSerevita, bathi basamile kancane ngoba intengo zakhona azibavumeli ukuthi baqhubeke okwakhathesi.
Ungena eBotswana kumele ungene ululutho lokuthengisa, but that has become difficult to recent price increases ngoba it means you can't get anything in return. At times ube lento ezifanda koSerevita, omazowe, izinto ezinjalo ezithandwa ngabantu bekhaya abazikhanukayo, but due to ama-increase kwintengo yempahla kathesi akubhadali, ukutho ukuthi ungeza lezi mpahla mahara nje.
Abanye njalo abakhaliphileyo sekubona kungcono ukuzama ukuthenga kwele Botswana besisa eZimbabwe ngenxa yokuthi idola leMelika elisetshenziswa ekhaya lilamandla kule pula lakwele Botswana. Abakubhizimusi eZimbabwe sebethenga okufanele amazwe eSouth Africa lapho intengo iphansi kungaphansi kwamadola amabili, kukanti ekhaya ngamadola amathathu kusiya phezulu. NguMartin Ngwenya kwindaba seStudio 7 saHabron kwele Botswana.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave lakushortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini kwi-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Izilimo zemasimini asendaweni ezinginyakatho eMandebeleni zibikwa seziqalile ukuswaba lokoma kulandela ukusilela kwezulu elinalisima. Ezinye zezilimo esezomile seziwela phansi zidliwa yizinanakazane. Wanastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo esenkayi.
Ukutshisa kwelanga lomoya omnenyi kuqhubekela phambili ngalinyanga kaZibandlela enyakatho eMandebeleni osekubangele ukuba izilimo ziqale ukuswaba zisitsha zigcina zidliwa izinanakazane kulandela ukunganikuhle kwezulu ezweni. umqondisi wehlangothi lwabalimisi olwe-agritex enyakatho yemandebeleni umnumzana Dumisani Mbikwa Nyoni uthi bake bazisa ukuba izulu liyakuna likhayela njalo abalimi kumele balime indima zichiyana ezokuhlanyela ikakhulu ezenyawuthi lamabele.
Izulu besike sakubika ekuqaleni kokulima kwalomnyaka ukuthi sikhangelele ukuthi lizakuna liklayela ukuthi kuyabe kugiliza. Saxwayisa abalimi ukuthi kasilimeni indima zethu zichiyane isikhathi esihlanyela ngaso ukwenzela ukuthi nxa izulu lingasani kuhle enye indima ingatsha enye ingasiphilisa. Sabuya saxwayisa ukuthi asiqiniseni indima yamabele lenyawuthi ukwenzela ukuthi nxa izulu lingasananga kuhle yikho siyaphephela khona njengoba nakuyizilimo ezimelana lokoma.
Ethi izulu liqhubeka liseqa ukuna njalo kuba imikhizo engabi lomdaka osekubangele ukuhlukuluzeka kwezilimo eseziqala ukutsha.
Osokusenzakala ke kathesi ukubana lokho singene kuzibandlela siphuma kumpalakazi uDisemba. Izulu lokhe liseqaline laphana line laphana line laphana njalo nxa lithelana kuba yimkhizo engabi lomdaka oba khona isikhathi eside. Sibuye sinanzelele njalo ukuthi nxa izulu lingekho ngendlela kumbe lingani ngendlela esikhangelele ngayo isilimo sethu siyafuba. Ubone umumbu usukhahlela ungaphezu kwamadolo kumbukhona apha nje ekhalweni okutshengisa ukuthi isikhathi sawo sesihambile.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabalimi eZimbabwe National Farmers Union enyakatho emandebeleni umnumzana Dennis Ngwenya uchaze ukuba zonke iziqinti zabo izilimo seziqalile ukutsha njalo okwamanje akuthembisi emasimini.
Isimo semakhosi emasimini asikho kuhle. Sesingathi yifili ikakhulu lo lamabele ade sesike kustage leyo yesikhathelini nengithi yokutshakaza akathembisi. Sesiqala ukuthi nxa izulu maybe lingaqalisa ukuna expecting ukuthi over the new year even ma lizavuna but azonanga lapho ngukhiza. So generally hayi isimo sibi almost yonke ama-district amaripoti kwatholayo ukuthi kuyafana akuna lapho esizakuthiwa kungcono kulokuya kwezinye indawo.
Evumelana lo Ngwenya isakhamuzi senkayi ukhansila kufakwezwe uNcube uthi iviki ingaphela izulu lingananga bazahle bacele usizo lokudla kuhulumende ngoba izilimo eziningi azisathembisi enkayi.
Izilimo enkayi sezisitsha inkayi yonke njengedistrict izilimo sezisitsha. Izulu elicine ukuna licine ukuna mhlaka 1 January yilo izulu elingathi line okubonakalayo nalo izulu lakhona lalifina ngesikhotho ukuthi omunye umumbu laliwubulala. Isimo vele sesisibi kakhulu ukuthi nxa izulu lingasalanga okwensuku ezimbili ezilandelayo vele inkayi sokuyirayithi sokuyindlala sibili sesiza cela uncedo kuhulumende ngoba akusela lutho oyalisolisela emasimini.
Izulu lokhe umnyaka uqalileyo phose izwe lonke lina likhifiza osekuthiye izilimo zithile ezinye sezidliwa izinanakazane ngenxa yokusilela kwezulu. Kulandela ukuguquka komumo womkhathi izikhathi zokuna kwezulu lazo kazisazwisiseki osekuthiye abalimi besebunzimeni ikakhulu abalima ngamanzi ezulu. Abalima ngokuthelezela labo babhekane lodubo lokuhamba kwamandla kagetsi njalo ayadula okugcina kubangela ukuba abanye babo bathelwe izilimo ngoba injini zingela amandla kagetsi wokudonsa amanzi. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi ngingu Anastasia Ndlovu.
Udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Ukuchiswa umsebenzi wokwenziwa owayengumongameli weZimbabwe uMnumzana Robert Mugabe kubikwa sokuvulele amathuba amaningi uZulu weZimbabwe okade esethwele nzima ngalombuso kaMugabe. Okweminyaka phose engamashumi amane phansi kombuso kaMugabe, lelo lizwe libhekane lokugugudeka kwezomnotho, ukusabalala kodlakela oluqondiswe kuZulu, ukungalandelwa kwemithetho lokwephulwa kwamalungelo abantu mihla ngemihla. Ngomnyaka 2001, elemelika lethulela iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe, iziphathamandla ezilobudlelwano lohulumende webandla elibusayo leZANU-PF, lamankampani kahulumende lalobudlelwano lohulumende izijeziso zenotho zokuzivimba ukuzokwethekelela kuleli lizwe kwalezi ziphathamandla okugoqela imuli kaMugabe labampathintambo bakahulumende wakhe. Loba kunjalo, ngokufakaza kwanobhala obona ngendaba zase-Afrika kuhulumende weMelika unkosikazi Stephanie Sullivan, ubike ukubana phansi kwalezi zijeziso iMelika iqhubeka iphathisa uZulu waseZimbabwe ezigabeni ezijiyeneyo zempilo ezifana lezempilakahle, uncedo lokudla, ezemfundo lezinye, kodwa lolo ncedo lungayi kuhulumende weZimbabwe. USullivan uthi inguquko esikhona ngokwehla esikhundleni kukaMugabe kulakho ukudala amathuba kuhulumende omusha weZimbabwe ukuthi elemelika lisungule ubudlelwane obungcono lalelo lizwe. Kodwa wathi kuqakathekile ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele atshengise ukuzinikela kwakhe embusweni okhululekileyo osuthisa uZulu njalo elandela imithetho. Lokhu ethi kuzakhokhelela ekuthini lelo lizwe lithole amathuba okuhuga abamabhizimusi abangathanda ukuzosungula amanye kuyilo lalo lithuthuke, uZulu walo asuke ebuyangeni akade sebungeniswe ngumbuso kaMugabe. Uqhubeke ethi uSullivan kumele uhulumende omusha alalele imibono yamabandla aphikisayo ekuhleleni intuthuko yalelo lizwe. Abebutho babuyele ezinkambeni, bangabi yibo abakhanya bebusa, bangabi ngabahlukuluza uZulu. Nxa bethe batholakala abayabe besenza njalo, umthetho ubajezise, kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla lezombusazwe. Njalo uhulumende alandele imithetho, ikakhulu ekuphathweni kweziphathamandla zakhe ezifunyanwa zilamacala enkohlakalo. Wathi njalo nxa umongameli Mnangagwa efuna ukuthuthukisa ubudlelwane lamazwe layinhlanganiso eziphathisa ngemali zomhlaba ikakhulu eyelemelika, kuzamele aphume leziqondiso ezicacileyo zokuletha inguquko kulelo lizwe, njalo atshengise ukuthi uchiyene lohulumende kaMugabe. Ethi konke lokhu kungenziwa kuzanceda kakhulu ukuthi kube lula kwelemelika ukuncedisa ukuthuthukisa eleZimbabwe, ngoba amathuba ekhona ngempela ukuthi lithuthuke. Belilalele kudaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Iqembu lomdlalo wenguqu elimela ilizwe leZimbabwe kumncintiswa nokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ele-FC Platinum lethule okusemthethweni abadlali balo abasha izolo emini. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Leli livikile lesibili iqembu le-FC Platinum lisedolobheni lakoBulawayo lapho ilizwe lelonga likhona phambilini kokuphatheka kwalo kumncintiswano we-CAF Champions League. Njalo namhla limeme intatheli zindaba zemidlalo lethula abadlali balo abatsha. Laba badlali bagoqela ababili abayizizalwane zakwamanye amazwe, njalo laba ngabathi uShadrack Mayembe wakule Zambia kanye lo-Albert Ayonde odabuka kwele Cameroon. Abanye abadlali abatsha kuqembu le-FC Platinum ngababalisa uKelvin Matsongwe obedlalela iqembu leBulawayo City, uJenson Mukombwe obedlalela iqembu leBlack Rhinos, uRaman Kutanzira obedlala kuqembu leHighlanders, uFarai Madananga obedlalela iqembu leHarare City, uNeva Tikere obedlalela iqembu leZPC Kariba kanye loNigel Papias obekuqembu leBantu Rovers. uMatsongwe uthi uqhatshwa uqembu leFC Platinum kuzamfundisa okuningi okutsha okungamphathisa ekudlaleni kwakhe ibhola.
So bengifuna ukubuya lapha and learn new things, some challenges amasha, and then because FC Platinum, as we know, lama players like the reigning PSL soccer star of the year in the States, I'm going to see a change. And then the exposure, he has seen whether like from a national team coaches or like a team from fans.
Iqembu leFC Platinum lizadibana lentshantshu zakwele Angola ele Desportivo de Agosto kusigaba sakuqala esomncintiswano weCAF Champions League. Njalo umdlalo wakuqala uzadlalwa ngempela viki yamhlaziyithoba munye munye kusiya mhlazilitshumi lanye ngenyanga kaNhlolanja. Ukutsanzira yena uthi uzimisele ukusebenza kanzima ukuze aphathise iqembu leFC Platinum ukuba liqhube kuhle kulomncintiswano.
Oqakathekileyo ukuthi ngiphushe ngakhekade ngibone ukuthi lami ngiyadlala sibili yobana sirepresente iZimbabwe ku-CAF Cup. Sizophusha sibili ngendlela eyiyo sibili. Mele sibonte siyathabisa abantu bethu, abalandeli bethu beZimbabwe. Mele siphushe sibili.
Umqeqeshi weqembu leFC Platinum uNomeni Mabheza uthi nxa inhlelo zabo zingahamba ngendlela bengadlala imidlalo yokuzwana amandla lamaqembu akwele Zambia laseMalawi phambilini kokuyangcikilana kwabo leqembu laseAngola. Iqembu elizanqoba phakathi kwele FC Platinum lele Desportivo de Agosto lizadibana nelizanqoba phakathi kwele Bidvest Wits laseSouth Africa kanye lele Pamplemousse laseMauritius kuhlandla elilandelayo elomncintiswano. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
ahlukahlukane wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ibandla le-MGCT lamukela ngokudana okukhulu imfako wake waba ngumgcinincebo webandleleli uMnumzana Roy Bennett ofele engozini yendizamthina yohlobo lwe-helicopter eNew Mexico izolo. Abathenga impahla etshiyeneyo eZimbabwe besiyathengisa kwele Botswana sebebhekane le migoqo emitsha kubhizimusi labo kulandela ukuqonga kwentengo yempahla eningi elizweni. Futhi ke uhulumende weZimbabwe usegumule ezinye iziphathamandla zamapholisa ezedlula amashumi amathathu kuhlelo lwakhe lokuzama ukulungisisa obesokungasahambi kuhle kulolu hlangothi lweZimbabwe Republic Police ZRP. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPastor Jeremiah ngokuthi asibaneni ngo-half-past 7 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu ulakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.